imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesabuba le mkhuhlane edolobheni lapha. Kuyasolisa sikhonapha siyacela ukuthi sithikhansile isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sesibona kulengcekezelo le isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe lawo ama-incidents amu-2 le chabalala we-diarrhea konke lokhu kuhambelana lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje izibi ebesizibona ziloku zokwetheleka isikhathi ikakhulu ngesikhathi sekhisimusini ikhefulezi liba nezibi eziningi esibuyayo besilindele ukuthi i-city council kusomadolobha abiye thathe amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza leli lahlelayo singakabikeli i-outbreak yomkhuhlane makakwenzeka umkhuhlane omunye okungasuza singahlaziseki kuhle njengedolobha.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lephalamende emele ibulawayo South u-Honorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakobulawayo uModi wasinika itipa yokokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkoto yonke edorobheni okutsho ukuthi sikhanethi kusiyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza ntwana ithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphonge ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo, njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
I-council yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengobulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.